kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 11 kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
amabhizinisi amaningi uproduct asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi yakusukuthi akusela product company ila ukuthi izale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu baswele imisebenzi nxakelo kungela manzi. Kuphinde njalo kube lendiyaba esihlangelayo izindaba yezinhlalakahle.
Abekansili yakobulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi, ama-ofisi ngabewakhile babuthi sasesebenzisaabaidinga abafana babevula ama-ofisi ngabuyela emsebenzini nabantuasasedonaasedokube.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekhansili yakobulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili, isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe umnumzana Victor Nyoni uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama uJudith Ncube waba lo deputy minister of industry and commerce uMoti, waphinda waba lo town clerk lama lo engineer we lo director of engineering services uMela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, ungathi ke singaphiwa i-presentation uTown Clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lamanzi luminjani kobulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalisileyo yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuye kufika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke ezayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela-ke ku-watershed yokuthi khona le e-48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengaba amabhizinisi sibatshayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaphumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakelile ukuthi abakhontinuele besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakobulawayo, ngoba kukhanya ngazathi i-council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency kwenzeka ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kumaprojekti athize angenelisi asinesenteni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ekuthiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kuma-businesses. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa ke kungela amanzi akusukuthi akusena production ukuthi company ila ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela amanzi. Kuphinde njalo kube lendaba esikhangelayo indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya emsebenzini kungela izindawo ezinjengama-toilet. Kutsho ukuthi kuzaba lengcekeza emsebenzini kuphinde kukhoze imikhuhlane lapho kulungiswa khona izindawo zokudla lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa-ke njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lohlupho olunjalo ngoba i-council iyazama ngaso zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu kodwa endani zemisebenzini kutholakala amanzi. Elikho uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezalethi ngeke kufunakala amagesi. Kuke lamagesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansila afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela elokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi i-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma lo Kambarami obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini uthene uzengisweza ngesuspension. Uzengisweza ngesuspension kanye wena emthethweni mina ngisuspenda kumeya. Njalo umeya kuleya kulenye i-correspondence esilayo kakhe ngalo mbukanisela lapho kuchekho olumnyana. Usuqalisa ukuthi ubuya ngesuspension kunamandla bani onozasuspenda even kungela kakhe i-resolution.
Wena ngokwakho baba Dube usuzihlalele ngekhaya sizokuthola ama-ofisi akhiwe kuhamba njani?
Hayi ama-ofisi ngabe wakhile baba kuthi usasekuseni ngiyavukela ngidinga abafana bami bevula ama-ofisi ngiyabuyela emsebenzini mina kanje ngisaspenda ngakasaspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo ukusaspenda lo umuntu ozama ukusaspenda ezinika amadlongo asoayo wephula umthetho.
Pho ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile ema-ofisini khonapho?
Emile emahofisini ebeleni
ukuthi bakuvimbe.
Hayi mina ngiyazingenela emahofisini njengofisi kami angasaspendona because imsaspendile kayikho emthethweni ngiyangena.
Ye sizokuthiwa lo meya utheni? Ulandela okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya. Umeya ngiyosaspendayo. Umthetho uthi mina ngisaspenda kumeya, awutsho ukuthi ngisaspenda kudeputy meya. Uthi umeya ngakho elive official
singathi ke hayi uyabe usemsebenzini kusasa.
Usemsebenzini Dube.
Ye kodwa kwenziwa kwini konke lokhu baba Dube?
Baba Dube, izinto zakhona ziningi. Hayi ngethabithabihle yiyo ke manje number one kodwa bayifihla lami nginje Dube ngiyabe ngisesaba ukuthi
Umnumzana
Christopher Dube ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonale koBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe ReLoad luveza indlela ezinhlanu ibandla lele likhangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union eyangezansi lakwezekazi le-Afrika isadake umanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye kukhankasela ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye lokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane lelizwe.
Abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nansi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
UChamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqila ukhetho olwedluleyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela le-National Party alikhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ephalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-ReLoad lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabelweni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa mbone ngani ngingeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami ngiwamelele. Like u-President ekuchile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimele ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngu-President. Lithe lisenza i-document leli kaliyenzanga yedwa. Kale wangena ebantwini esizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe ku-document, so sihambisana lakho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-ReLoad besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhululekileyo. Umnumzana Mlindelo Mancitshana, ingcwethi kwezombusazwe, uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla aziyanga ndawo.
Economic blueprint ye MDC reload sizwile iyahlabusa nxa uyilalele kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku elizweni lokhe lobuncindezeli elizweni elokhe sile dictatorship enkulu ilapha emhlabeni into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethi blueprint kumbe kuzaba into nje ezaphongukuphelela emoyeni njalo kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengela amandla phela into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona beza kwenza lokho abafuna ukukwenza kanti sibengela amandla angiboni ukuthi kuzancedisa kumbe kukhona lapho abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezilobuqotho ezifana lejuice ngomnyaka ka-2013, i-smart ngomnyaka ka-2018 kodwa zonke zaphelela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa. Esinye sibikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterloss Siziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. Usikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. Usiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikala ulokhu evalelwe emaswingo kodwa usiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Sebengamatshumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanqabe MDC besithi ukubotshwa kukasikhala losiziba ikubahlukuluza abezanu PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya loludaba sixhume owake waba ngumeli weInsiza South edale lephalamende engowebandla lezanu PF. Umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo ukuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisilocala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kathi akusenamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udubo lolu solusiqalise nzima. Ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnqodo lempilakahle kaZulu, isisebenza ukwethusela abalandeli bethu kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngoduba kilo khona abe sesesaba, kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Baba uNkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa, kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphikisana naye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MDC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwazi ukubana isisekelo sombuso sitshone, njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections abe sesiyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi MDC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement yokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana yinto engawelelani nani nebandla labo bona i-MDC, ngoba umthetho bewazi. Uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu, ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala, ngoba abantu asozukwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC, laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF, laphana kuhlezi ubani lobani. Bangacalisa ukuthana ngemva kwenkulumo ezinjana sizakuthini. Singakhangela ezinye iy'nkulumo ezaba khona kuma-Tutsilana nabanye nginjo kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu wakhuluma into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywe uJob Skhana yinto engafanelanga ukuthi ibe khona elizweni, ngoba lathi njenje njengeZANU-PF sikhangelela ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe ngasembusweni, lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathukuthi nasingakhishwa ngodlakela, asikhitshwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Liqiniso lelo. UMgabe esavusa kazange sibone imihlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwa sibi, kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende ezane kaphumi selehlulekile phela. Lingene embusweni isinkwa siyi-$2 namhlanje siyi-$10, langene embusweni i-cooking oil i-$3 namhlanje siyi-$30. Kambe noma kuthi awuluhlanyo lengutsheni lizakutshela ukuthi kuwurongo lokho. So esikutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-Honorable Skhana ayisilocala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo.
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singutsho ukuthi azikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane lo Job Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho embonani kule cala khona le nkulumo ofani siyikhangele. Lokho okuninginika ukuthi
ngathi uGabari emkhiphanga ngodlakela
yini? Siyakubona lo Khumalo, engikuthoyo nangu. Kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
umuntu? UGabari lamkhipha ngodlakela, why lingabotshwanga?
Hayi, silo ngomunye umbuzo. Lapho sikhangela khona.
Lina lingakwenza baba Nkomo, uRayithi. UGabari. Hayi, ngiyakuzwa inkulumo yakho. But uGabari lamkhipha ngodlakela. Okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu, lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi into ezikho emthethweni.
Sasisonke Sheraton mina lawe sikhuluma njengamalunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani? U-Honorable Maridadi. Sathi sonke Honorable Khumalo. So ngaleyo ndlela ukuthi sengathi uMgabe asimfosanga, uMgabe
wazigabe lamfosa ukuthi aphume. UMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithu sehlulekile, angithi
Lani vele shuleni.
Kwenzakala eParliament honorable Khumalo. Sifonke la ukhuluma kule honorable Khumalo. So leka mgabe asifake eceleni. Asikhangene ngale ukuthi khona umnanga kwabafuna ukumthipa ngenkani.
Umnumzana Malaki Inkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we Insiza South edale leParliamente. Ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo olilunga njalo ledale leParliamente. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazi omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilitane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqu lama-Warriors encintiswaneni okuseGibhithe, uZulu sekuthembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. UNkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mean I'm one of those people who are in full support of the Gems. Amankazane etulawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha eUnited Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far nge netball. Abantana laba basifake emephini sivili and hachi asikujabula lokho esikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyale sibancedisa ngokufundraiser, siyaleni sikhupha khonoko okuncane esilakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, le ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off, uma preliminary stage one games. Lapho esihlangana khona le group le team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistas, Joyce, Ndayizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe namavuvuzela ethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick-off time yabo ng-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-group A. Umdlalo oqala lidlala le-Sri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqilana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, ikamela mu-Ezra Chisospanda.
Siyabonga Chisa, litheke indlebe uza kuba esipha ukwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSpanda. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.